Miri ndiri mu Washington DC.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kuNhlolanja 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usemise umsebenzi ababalisi abaphakathi kokuqala la umsebenzi okwenyanga ezintathu bengaholi.
Ngoba izinto ezifunakalayo eziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ngoba indawo idingwa ngama-results.
Abazali abalabantwana abaya kuform 1 bathi babhekane lobunzima ekutholeni indawo. Amalunga e-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe enkantolo yemaswinko namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela ekuvulweni kwezikolo ngomvulo sebemiswe umsebenzi okwenyanga ezintathu kungela holo abalitholayo. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Ndlovu kumbiko awethule namuhla. Uthe njalo ababalisi laba akumelanga baphazamise uphenyo oluza kwenziwa nguhulumende phezu kwalolu daba. Ababalisi abanengi kabayi emsebenzini ngoba besithe kumele bengezelelwe iholo. Lanxa abanye bamukele ukukhwezelwa kwabo iholo leli ngeselinganiso samachumi amabili ekhulwini, abanye balokhe bengayi emsebenzini besithi incane kakhulu limali. Kusenjalo abazali abalabantwana abaya kuform 1 bakhala ngobunzima abahlangana labo ekudingeni indawo. Kubika ubathabile Masuku.
Ugatsha lwezemfundo luthi uhlelo lokupha abafundi indawo zika form 1 luqhubeka kakuhle njalo izifundo kumele ziqale ngomvulo ozayo mhla ka 14 Nhlolanja. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi amalungiselelo abazavula izikolo ngomvulo ahamba kuhle.
The enrollment for Form 1 is going on well, and we expect them to start school next week on Monday. Day scholars are being enrolled as well as board exams.
Ukulungiselela kokuvulwa kwezikolo abaqala uForm 1 kuqhubeka kuhle. Sikhangelele ukuba bayaqala ngomvulo bonke abafunda behamba nsuku zonke kanye labahlala khona.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena olomntwana uyaqala uForm 1. Uthi isikhathi sibe silutshwane ukuthi balungiselele.
Ngoba izinto ezifunakalayo ziningi njalo le mali ayikho. Ngokunye okuzabangela ukuthi abantwana bahambe bengelanto ezikwanileyo, ngoba kithi ama-day scholars besingakwazi ukuthi umntwana uyafunda ngaphi, ngoba indawo idingwa ngama-results.
Unkosikazi Thandeka Nsingo, omunye wabazali, uthi isimanga yokuthi bayajujumezelwa ukudinga indawo khona kungela ababalisi ezikolo.
Kusizisa ubuhlungu ukuthi uhulumende kalanembezi ischool fees uyasifuna ukuthi ubambise indawo kodwa ababalisi abekho esikolo. Kathesi nxa sikhangele asikwazi ukuthi bazafunda kumbe we are just donating imali ezikolo la kuhulumende.
Umnumzana Ikhaw Ncube umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo uthi iholo elikhulunywayo elibikwa lingezelelo liyinhlekisa.
I-20% imali elutshwana kakhulu kukhangelwe umholo nalo utitsha awuholayo kathesi. 20% vele kuyafana lokuthi i-government ayenzanga lutho. ngenxa yalokho kunzima ukuthi abantu bangakhuthazwa ukuthi babuyele emsebenzini. Kholo futhi ukuthi abantu bazathenga izimoto, imali yakho nayo naleveli esiyiholayo ayisoze yenelise ukuthi umuntu ayiraise enough ukuthi athenge imoto. Kwesinye isikhathi ngapha igovernment iyebamba imali ukuthi abantu bathole imali zokusebenzisa, ibe sisithi ini-facilities zokuthi basebenzise bazi-improve. Akula kuzi-improve umuntu azakwenza ngemota asoze ayithenge, ngoba igovernment ibambile imali abantu bengenelisi ukuthi bathenge imali. As long as abantu behola amabhondi besiyathenga ama-US dollar ngawo, kwenza ukuthi vele kube nzima ukuthi benelisi ukuthi benze izinto abafuna ukuzenza.
Umnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ababalisi lokhe bezihlalele emakhaya abo.
Kuyasethusa ukuthi uhulumende alethe, njengoba sesibonile umbiko wakhe, sizaxoxisana lamalunga ethu ukuthi sizwe ukuthi bathini bona ngayo, njengoba kuyibe sibamele. Kodwa-ke okukhona okumqoka, ababalisi kabenelisi kuye emsebenelisi ukufundisa belambile, kabenelisi ukuhamba begqoke impahla ezidabukileyo. Ngokunjalo ababalisi lokhu belapha abahlala khona bazaze baye ezikolweni nxa uhulumende sebanikeze imali ethengayo.
Abenhlanganiso emele abaphathi bezikolo eZimbabwe National Union of School Heads bakhiphe umbiko besala ukwamukela imali eyengezwe ngumphathi wogatsha lwezemali uSikhwicamfundo Mthuli Ncube. Inhlanganiso le isikhuthaze umqhatshi wabo ukuba atshengise ukuzimisela ngokukhangela izikhalazo abalazo. Kumbiko lo, abaphathi bezikolo bakubeke sobala ukuba akula nguquko ekhona mayelana lokubuyela emsebenzini ngaphandle kokuba iholo labo libuyiselwe lapho elalikhona ngomnyaka ka-2018 lamadola amakhulu amahlanu lamashumi amane emali yeMelika, i-$540. Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo obona ngezisebenzi zikahulumende uSikhwicamfundo Paul Mavima yehlule ngoba echaze ukuba usemhlanganweni ngenelizwi ukuphendula imibuzo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change amahlanu amiswe emthethwandaba kamantshi emaswingo namuhla esetheswa icala lokutshaya omunye wawo. Unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ongomunye wabazamela leli bandla kuward 4 kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Abahlanu laba bakhululwe ngemali yesibambiso i-bail, kubika umlondolozi Ndlovu.
Abahlanu laba u-Esnat Zishiri, eMachirika, Karika Impandawana, Ropafadzo Tabe, Lometsu Kiani, bamangalele emapholiseni unkosikazi Mutshutshuti, bahle babotshwa izolo. Unkosikazi Mutshutshuti uthi phezu kokutshaywa wathotshelwa imali efika amadola afika phose amahlanu emelika, $449. Umantshi Grace Tubiri weMasingo wethule isinqumo sokuthi amalunga awe-CC lawa avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail njalo baphenduke mhlaka-3 Mbimbitho edale. Igqota labo Mnumzana Owen Mafa owenkampani yakomutendi Shumba and Associates uthi abahlanu laba bethethwa amacala amabili okwephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act isigaba 89 lesigaba 113.
Zveshuwa ndiligweta ranga richimirira nhengo dze-CCC, Citizens Coalition for Change, ze-Ward 4 kumasvingo eBen.
Liqiniso ukuba yimi engimela abantu laba bebandla le-CCC ku-Ward 4 edolobheni leMasvingo bakhangelane lokwephula umthetho wokutshaya umuntu nokutshaya umuntu obamangaleleyo. Laye ulilunga lebandla leli
uqhubeke esithi abahlanu laba baphiwe imvumo yokuthoniswa besuka ngekhaya. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC eMasvingo unkosikazi Lima Hachi wethese ibandla le-ZANU-PF icala lokuphendulela udaba lolu isebenzisa umthetho ukuhlukumeza amalunga ebandla lakhe. Imizamo yokukhulumisana labecele le-ZANU-PF yehlule ngoba ucingo lomphathi ntambo webandla leli eMasvingo umnumzana Robson Mavenyengwa belusala ukungena lembiko ethunyelwe kumakhala ekhukhwini enkundleni eWhatsApp ibingaphendulwa. Kodwa umnumzana Mavengwa uhlala etshela intatheli izindaba ukuba ibandla lakhe liqhakathekisa umthetho welizwe ngalilani lokwenzakala kumabandla aphikisayo. Abebandla le-CCC bethesa ibandla le-ZANU-PF icala lokubangela udlakela lokusebenzisa amapholisa ukubabopha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa luthi kutholakale abedlula ikhulu 140 belo mkhuhlane lo. Asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane eyakuqala, sebesedlula izigidi ezine 4.3 million. Asebehlatshwe esibili baphezu kwezigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bona bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 74,602. Uhulumende usevumele ikhansili yakoBulawayo ukuthi yethule uluhlu lwendleko zayo ibhajethi yalonyaka eyamadola eZimbabwe edlula kancane amabhiliyoni angamashumi amabili 23.8 billion. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zikhala ezimathonsi ngebhajethi yakoBulawayo zisithi sezizaphila nzima okudlulisileyo ngoba zingasoze zenelise indleko yokubhadalela imithelo yemisebenzi kamanisipala egoqela eyamanzi. Isakhamuzi sakoBulawayo inkosikazi Khora Ndebele uthi ukukhuphuka kwemithelo kakhansili kuzabaphilisa nzima.
Sokubonile sibili ukuthi ibhajethi kasithi kansili wakoBulawayo been approved uhulumende ukubana i-increase ye-150% ever affecta izakhamizi nabahlali, okutho ukubana ama-rate will be increased ye-150%. Lokhu kuyabonisa ukubana uhulumende kasinakekeli thina njengezakhamizi zakoBulawayo labahlali kabakasodolobha, ngoba impilo iqhubeka isiba nzima, izivunke ziyakhwela kodwa imiholo yabantu ayingezeki.
Ilunga lezakhamizi eyeBulawayo Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi bona babevele bengayamukelanga ingakayi lakuhulumende li-budget.
Sibonile i-budget le-approval ngakhona ephumileyo, kodwa sikwazi thina njengezakhamuzi izilethwe yithi sasingayamukelanga. Izinto eziningi ezingasithethisekiyo, lokhu kuhle ngoba indlela ekukhwezwe ngayo kanti nomumo umnotho welizwe kawumuhle.
Isikhulumi se-council yakoBulawayo inkosikazi Nesisa Mpofu uthi bakhuphule inhlawulo yemithelo eminingi ngenxa yokuqansa kwembadalo yezinto ezithile okwengeze indleko ze-council.
Uma sikhangela ibhajethi ka-2022 siyananzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo la afekthwa ngezizathu ezithile ukuthi izinto zikhuphuke. Okwakuqala siyakhangela ukuthi ngalesi sikhathi esiphila ngaso kule COVID-19, singathi i-COVID-19 pandemic also had a negative impact emsebenzini we-council, ikakhulu lezimali zethu zayehla. Sase sikhangela futhi i-exchange rate, lapho esabona khona ukuthi idola yethu uma silinganisa lamanye ama-currencies yayehla. Njalo siyananzelela ukuthi nxa sikhangela i-exchange rate, ama-suppliers kumbe laba esithenga khona impahla abaningi bayaprayisa ama-products abo nge-rate esetshenziswayo kumkambo omnyama kumbe i-black market rate.
Imithelo iyaqansa ngamakhulu amane lengxenye ekhulwini 150%, kuthi indawo zika-council ezisetshenziswa nguZulu zona zizaqansa ngamakhulu amabili lengxenye ekhulwini 250%. Inhlabathi ethengiswa yi-council iyakhuphuka ngamakhulu ayisithupha ekhulwini 600%. Osekuthiye uZulu ekhathazekile ethi ukuqansa kwemithelo ye-council kuzabaphilisa nzima ngoba akusahambelani lenzuzo. Uzo ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ihlanganele iziphathamandla zezigodlo zakwamanye amazwe eziseHarare namuhla izichasisela ngamalungiselelo okhetho oluzayo olwama-by-elections. Kasenelisanga ukuthola ulwazi lokuhlafunwe kulomhlangano ngesikhathi sisiya emoyeni. Likomishini ithi njalo namuhla iqinise inhlelo zokufundisa abantwana besikolo ngalolu hlelo ngendlela yokubakhuthaza ukuthi bavote. Kusenjalo unkosazana Visitor Ndebele omunye ozancintisa kukhetho lwamakhansila enjube koBulawayo kuward 12 engowebandla le-MDC Alliance usichasisela ngamalungiselelo akhe.
Ngiyabonga mama, mina nguVisitor Ndebele ngihlala kuward 12 lapho engikhontesta khona as ukhansila. Ngeke ze ngitsho angaqalisi kodwa kungena kuground. Kodwa okukhona vele nxa singakhangela phakathi nakwezakhamizi, ngokuthi mina vele ngisebenza phakathi kwezakhamizi, ngiphakathi nako ikakhulu egrupini yabomama lapho engikhona ngibambe isayidi lokuba ngusekretari kukhithi labomama. Omama bonke bayangithembisa ukubana balami kulolu khetho ingazo oluningi ngoba angikaqalisi ukungena ngisazama ukulungiselela. Siyazi ukubona ma usiya kukhetho uhlangana lokuningi siyazi luyalungiselelwa kakhulu ukubana uyenze lokhu lalokhuya. Okwakhathesi bengakaqalisi kodwa umphakathi walapho engikhona bayangamukela ngingakangeni lakibo. Abanye bayangilanda bangitshela ukubana silawe, ngingazi ukubana baleqiniso okungakanani khona lapho.
Kahle kahle kuyini okhangelele ukuthi kungabe kuhlupha njalo kufuna ukulungiswa njalo kuzabalula yini?
Ikakhulu mina belesifiso sokuncedisana labantu abasebekhulile ukuthi bancedise kakhulu, ngoba kulezi suku sikukhangela ukubana kulobuzima obungakanani ebantwini abadala. Kunzima kithi abatsha, kodwa ebantwini abadala kuba nzima kakhulu ngoba baningi abantu abakhulileyo kuleyana indawo abadinga ukuncediswa kakhulu ekuphileni okungokwabo. Angeke ngitsho ukubana kulula ngoba siyazi le nto ukubana libhora. Kumele nxa ungumuntu uphakathina komjaho ofana lalo ube ufake izipesi ezimbili, you win or you lose. Yikho kukhona engilakho okwamanje ukubana yikho kumele ukuthi ngibhekane lapho. Kodwa yebo sengingazitshela ukubana ngizawina, ugcina ungasawinanga, kodwa ngithiye izipesi ezimbili ekusebenzeni kwami phansi. Kodwa ngokuthembisa kwabantu ngingazinika isibindi ukubana ngizanqoba. Okunye sikhangela nalezi ndawo zakhona phana eziningi, kulezi ndawo laphana nxa ngabe uNkulunkulu engiphile, kulezi ndawo ezidingakala ama-toilet, ezinathelwa amatshwala, zidingakala ama-toilet ngoba siyakhangela ama-vendors, especially indawo zemagrosa bayabehleli phandle, kuthanjiselwa phandle. So kuthanjiselwa lokhana siyakubona ukuthi kusuka kugcina sokusiba ngama-bacteria ekudleni esikudlayo thina. Sibe kubana sicele yona i-government ngokwayo ukubana isincedise ezindaweni ezinjalo kuzuzakala ama-toilet ukuze singatholanile lama-bacteria asuka ezindaweni ezifana lezi lama-bacteria lama-focus store lapho kunathela khona abantu, ufica bephonga uchema ubesithambisela yonke indawo. Yikho engakuphendula ngako engakhuluma mama ekugcineni, yikho khona lokho.
Lo ngunkosazana Visitor Ndebele omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela uward 12 enjube koBulawayo. Istudio 7 isikhulume labanye abesifazana ababili abazancintisana lonkosikazi Ndebele abathi unkosikazi Lilian Mlilo owebandla le-Citizens Coalition for Change kanye lonkosazana Esnat Khumalo owebandla le-Republican Party of Zimbabwe. Ku-Life Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulungiselela ukhetho lwama-by-elections. kwenzi vela kwa manye amazwe na mafichane.
Ele Britane liti kumele ele Russia likhulumisane labanye amazwe kulungiswe konke okulihluphayo hathi ukuthi lihlasele ilizwe le-Ukraine. Lithi inhlanganiso ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO izimisele ukuvikela ele-Ukraine lingahlaselwa ngele-Russia. Unkosikazi Liz Truss umabhalane omkhulu wakwele Britane okhokhela uhlangothi olubona ngokudlelana namanye amazwe uthi wenze umhlangano namhlanje lomnumzana Sergey Lavrov wakwele Russia bakhulumisana ngodaba lolu. Benze lokhu ngesikhathi ele Russia lizilolonga kwele Belarus lapho elisebenzisa khona imfobho emikhulu lilungiselela ukuba lingahlasela ele Ukraine. Lokhu kubikwa i-Associated Press. I-Reuters News Agency ibika ukuba inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele i-World Health Organization ithi amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika azama ngamandla wonke ukulwisana negciwane le-COVID-19. Ukukhela i-WHO kuzwekazi le-Afrika unkosikazi Mashidi Zomoiti uthi sebefunde okuningi abantu kuzwekazi le-Afrika ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho-ke uthi kuyiwa phambili baza kwenza ukungcono ekuvimbeni ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthi sekule mikhakha eminingi egciwane le-COVID-19 isiyaqhamuka kuzwekazi le-Afrika.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuthi liyehluleka ukukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka-26 ngenyanga ezayo ngoba amapholisa ebopha abasekeli balo njalo ebalisa ukwenza imihlangano. Lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waliswe ukuya kwenza umhlangano kobulawayo njalo abanye abasekeli balo babotshiwe endaweni esifana leGweru esetheswa icala lokwenza imbuthano yokukhankasela ukhetho engelamvumo yamapholisa. Abebandla likaChamisa bathi amalunga abo abotshelwa njalo ukugqoka imvunulo yebandla elombala olithanga. Kodwa athi abeZANU-PF kabahlutshwa ngamapholisa. Umkhokheli weZANU-PF umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwenza owakhe umhlangano e-Epworth ngempelasonto. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye loncintisa ukuba ngukhansila webandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo eZimbabwe kuyadanisa kakhulu ngoba leli bandla lizithi liyabusa leli likaMnangagwa leli ekuthiwa iZANU-PF lithi liyabusa lilosekelo kodwa liyavimba amanye amabandla ikakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi-ke lenze imihlangano lenze ama-activities alo lingene ebantwini likhankase liyavinjelwa liyanqabelwa kodwa-ke eleZANU-PF ibandla silibona likhululekile. iZANU-PF lite yabomonzora siyibona ikhululekile injwa kuphela ibandla likhokhelwa ngu-Advocates Chamisa le-Citizens Coalition for Change. Kodwa-ke ngezinye indlela bangabe bekwenza besithi bayamnqabela kodwa-ke yikumkhankasela khona lokho abantu bakunanzelela konke okwenzakalayo. 2023 abantu bazakhuluma ebalotini-ke uzangena kaChamisa-ke obakwenzayo kuzama ukumvimba kasoze kusize lo.
Babuchuma nansi indaba kuthiwa amapholisa asekela ibandla lenu leZANU-PF.
Okokuqala evunumana sikufake sobala yikuthi indawo lendawo zonke kulomthetho okhona omele ulandelwe. Indaba zembusazwe lezi indaba zamaphathi kuyazakala ukubana nxa ufuna ukwenza imikhankaso nemihlangano le ethize uyayenzela kwanota khona udinga i-clearance emapholiseni, the local police station lapho uyabe ufuna ukwenzela khona umcimbi wakona lowo ofuna ukuwenza. Thina njengeZANU-PF asikaze sikweqe khonokho ngoba mhlawumbe siyiba leli busa hayi xa sifike esigabeni sike sifike ku-local police station siyobika kuba nabakithi sicela imvumo sifuna ukungena lapha silomkhankaso kumbe silomhlangano kumbe siledili kumbe kuyini oyabe kukhona kodwa siyabika lokhwana kwenzela khona amapholisa labo bebekwazi ubana hayi esigabeni sabo sithize kulabantu abathize abazabe sizinto ebefuna ukwenze naleyo khona khwana kuncedisa ku-security sector ukwenzela khona noma kunento engafuna ukuvuka bavele babe sebeqaphele kudala bekwazi ukuthi siphakathi siyasebenza siyenza into esiyenzayo phakathi khona pha.
Naso babuNdlovu lina liyabhudlukela kuphela yini kaliwazisa amapholisa?
Amapholisa siyawazisa ngokomthetho uthi kumele siwazise amapholisa kodwa kabalalungelo-ke ukuthi bayale ukuthi umhlangano yenzi okwabe ukwaziswa ukuthi kulo mhlangano othile kumele wenzakale. Kasiyenzi mhlangano singabazisanga, siyabazisa ukuthi kuzaba lo mhlangano nje. Kathesi amapholisa ayakwazi ukuthi isikhathi sokukhampenela ama-by-election nxa bebona abantu bevota befaka ama-posters ebengena door-to-door becela-ke usekelo-ke ebantwini akudingakali ukuthi kuze ku-aplayelwe lokho kutshelwa amapholisa. Into evele isazakala eyenzakalayo kodwa-ke nxa sizaba lo mhlangano ozaba ku-public place amapholisa siyawazisa. Esikhathini esiningi ajayele ukuthi ayale nxa-ke umhlangano lo wenziwa ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. La amanye amabandla i-ZANU-PF labazawa we-ZANU-PF bavunyelwa sibabona nje besenza abafisa kuwenza loba yisiphi isikhathi kodwa thina-ke siyabe sifakile i-application-ke amapholisa angasivumeli ukuthi senze lowo mhlangano. So yikho siyabona ukuthi hhayi kule-selective application of justice elizweni lele leZimbabwe kodwa-ke hhayi kuthiwa selidumele emansumpeni mbe kuthiwa ingungu akhala kakhulu-ke iyabisiza nabo sibona ngani ngo-2023 zadabuka ingungu le sikhala kakhulu.
Ye, naso babuchuma kuthiwa ngo-2023 kalidobhi lutho la kuma-by-elections la abuyayo ngenyanga ezayo bayakhuluma ubabuNdlovu bathi kalisoze lithole lutho.
Esikhalangeni bathi kona topela tobona ngaba kithi endebeleni bathi kona hayi abajuba bazokuchutha phambili okusalayo u-36 manje seseduze uyafika njalo okusalayo u-2023 laye seseduze futhi uyafika. Sizabafundisa-ke abajaha lawa ukuthi heyi i-ZANU-PF yiphathi endulo, iphathi e-revolution, iphathi ongasoze phoa kuyidla nje ngokubona ama-twitter emaningi usibona nto hhayi vele sesihlaye badlula aleyi ingungu leyi angazi isigogo sakhona isigogo senyamazana bani ayidabuke ngitsho yaqalekale kakhulu sikalakala sibi kakhulu bona nto izadabuka but uzabona phela iloku ihamba phela kudu avela sipheli moya banubone sambeni sibona.
Baba Ndlovu siyazi ukuthi uyancintisa lawe kukhetho lwamakhansila koBulawayo. Uhamba njani umkhankaso njalo kuyini okuthembisa abantu abazavota?
Umkhankaso wethu-ke kwa-28 koBulawayo hayi uhamba kuhle. Sikhuluma kunje nje siyabhoda sifaka ama-posters-ke kuwa-28 ngubo yenjamzilikazi Thorn Grove le-Barberfield. Nge-Saturday sizenza i-official launch ye-campaign emagrounding ngubo yenja e-bus stop nxa usanda kudlula e-Valley khonaphana longuluveve road.
Baba Chuma,
ngizwe umalume wami lapha esithi uyakhankasela aba ngukhansela njalo bayalotsha ngesaladi befuthi ngizwe ukuthi kanti malume kuyabe kule nyama yina sengiqala ukuwosa vele funa ukubuya kwabantu bakhokhaizowosa lawo kanti mina ngiyagoyami iligali ephelelileyo sibilini ZANU-PF undiyiqetanyana le nyama lami ngizidlele ngitshaye bazi malume.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ubexoxa endawonye loncintisa kukhetho lwamakhansila koBulawayo emele ibandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Edwin Ndlovu. Kwanele likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30 yimi uNtungabili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.